sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVAC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Inhlupho esibhekana nazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumarket lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelo-thelo emningi.
Abesifazane abakumabhizimusi okuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenze labameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthela nxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uZulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVAC ukuthi bazayenelisa kurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lwesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity behluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi kumbe bavele basebenza nenhlanganiso yezanu p f efuna ukufrustrate abantu bengarejisti bekhangele ukuthi-ke bazandliwa ke ukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane akumbe abe ngubumbano-ke bakhale nje ngezanu p f kuyinto eyodwa. So ngibona ingazathi basebenzelana ngezanu p f kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjisa amabizo-ke kuzekhi izanu p f kurejista lapho izanu yabikwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni. Uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu webandla i-PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba le-trio senkulu kakhulu ekurejisteni kwabantu lokhetho oluzayo ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi-ke abanelisanga ukuthi barejiste-ke ngemlando wezekhi lezanu p f. So kunzima-ke hhayi asoze benelise abakuthoyo nje ikungqoxa ikuqoxa ingqoxo kathemba lo amukela.
Kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa
ngitho afenelanga kakhulu kona ngokuya bekumele ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele network elalokhu lalokhu ngokuya ngokuya sabe sitshela ukuthi hhayi kula network abantu ababuyele bazobuya ke ngelangeni elilandelayo kujayelekile khonokho kuyenzakala nxa kusetshenziswa imitshina leyo esebenza-ke nge-network akukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphumalizelwe etshona-ke wazange kube lohlupho-ke lwe-network mbonani yikho esizashayisana lakho yikho esizahlangana lakho engibona-ke ukuthi hhayi kasoze kuhambe kuthi asoze benelise ukuthi barejiste abantu
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxela ekobulawayo
Abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla eye-IMC Worldwide labe Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Mufukare, uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kulemithelo-thelo eminingi emele siyibhadale. Okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibhizinisi lamabhasketi lihle okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi unkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize. And uhlupho olukhona lapho yikuthi iclient ngalimile. Abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi ngifuna lokhu, so ahlazi ukuthi sokuphekiwe sokusepost sokusendlelela. And okunye kuyabhadalelwa, ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo.
Ethi lo mthetho we-forestry produce ubadalela inhlupho.
Imithetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe-forestry produce. Umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa as long as ziphuma emgangeni. Zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle. Xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1,000 kutsho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho. Angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu, so kumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana. And then okunye unxa u-apply ebhenki uyakubhadalela ukuthi uphiwe iform elivele ebhenki enkulu okuthiwa i-reserve bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula. Like kulama amazwe okunzima ukuthi sifike kiwo, like ama-countries anjengabo-Dubai yabona kunzima ukuthi ifinyelele kuyafika khonangale, but amazwe anjenganalawana nxa sihambise izinto zethu lezi amakhiwa iinto zethu lama-tourista azithanda vele ukuthi ngabe kulula ukuthi sisuke lapha siyefika emazweni anjengalawana kube lula kidani the government is not this. So once we see equality, stuff is quality, quality, quality. Now the same down in Jandesia. But in us Lapa locally, Imanakoninga.
Elubane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe aseAfrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 iselupane ngingunompumelelo Moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilithumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abachayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni la kuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilithumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipholiseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Alamuhla kuhlelo lwabesifazane olwe Women's Roundtable sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump welemelika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasisekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Utsho la mazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa ewoso kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MDCT lele-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MDCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Zenzele Ndebele endawonye lo nobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngimethemba uyakwazi kande ukuthi vele lapho okukhulumisana khona ngendaba zonezi zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. So kuseduze ukuthi kuphutshe ukubala kulungi.
Wena ke
mnumzane ukuthi futhi nabantu
hayi ungaqhubekela phambili.
Uyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Kuyaphuzwanga. Kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha. Ungabona into ethayisa ukwenzakala iyabe ivele ingasezifike ndawo. So kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulutho yilutho yinto ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye nanto udaba mnumzana Ndebele uthini wena ngodaba lolu lwama memorandum la?
I think from way back in 2008 abantu bezimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-results ka-2008 I mean eka-2013 i-opposition ingayawina ema-north nema-south ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekufika ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho nxa ngingayisime ngiyikhokhela icoalition then awusezibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele izimbabwe kakhulu nxa sigayele icoalition because it's all about egos it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele laphathi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana naye kodwa kwakhathesi kanti angiboni ukuthi kulo muntu oza kwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi ngakusozikhundla isabhawuti abantu abantwana bezimbabwe yebo silaba abantu abanye abavele benama-egos abo layikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalani labantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathe sekuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa kwi-election akulanto angayizuzi izame iyabibuyela futhi kupower so ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho ekukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elisini langapha emandebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele layisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese licina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli, ukubona njani?
Ubasana awuzisukela izolo ngiyethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le situation ka-2008 ukuthi even izane ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimaka kutho so okukhothana ngabantu abakhayelela ukuthi okay in case kube ne-team new lami ngibe ngiyi-player okunye futhi uNkosana ukhayelela u-2023 yi-still as age on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyize umfula lo ukuthi ushona okunganani bese siya phambili ngoba in any countries I mean asikho France lap asikho America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi ya run presidential election ungela party ungela ama structures ungela ama MPs let's assume ewine lokhu zakhona i-presidential yakhona how is he going to run the country engela ama MPs so it's ngemethi zika-grade 1 kuthiwa it can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ibe khuluma endawonye lo nobhala jikelele webandla le-MTC ekhokhelwa mnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu. K
ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa nguMongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kwele Melika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhlaka 29 ngoNhlangula. Idala le-United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethondaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe ongavunyelwa ukuthi bangene kwele Melika okwenyanga ezintathu zikoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria le-Yemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kwele Melika okwenyanga ezine. Imthethondaba eyehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kwele Melika. Yathi kukhanya engani uhulumende kamongameli Donald Trump ulenketabejabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe ngumthethwandaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abaningi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethwandaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kwele Melika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Isihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhwenyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolitshini lemfundo ephezulu, njalo lesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalwecatsha labanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokhulumisana kubomakhale khukhwini e-WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Owaqala umlaleli igama lakhe kungubhekisipho, uthi abavumelane ngento eyodwa. Ukuhambana bonke balwisana lebandla elilodwa, for the sake of the people of Zimbabwe. U-Ifrim Mahutwa uthi ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye. Bephikisana lezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngusibusiso. Yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono yesithinyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu yebusuku. Obukelela umdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliso sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo ube right phambili, kodwa ngamuva ngibona ngazani bamele belungise, especially idlala leqembu lenjengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows wele South Africa uNox Mthizwa ulichayele kathathu emambuleni izolo yobusuku. Kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kuTalent Chawapiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum lapha ekhaya. Intatheli zindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinala usoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebhetshu ukuze lingahlohlwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele zindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njoba besitsho abantu emuva lapha nasivale sithi ngci ngoba singekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinali ngemva kokubhuqa eleTanzania nge4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinali yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leleTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lo nyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Bathi kunomoya ingoma kamehlo, umehlo kaZulu eqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha, idlalate le jazz elilesihloko esithi Inja Kamalume. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe hope olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.